Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 enhlangula 2023 ngo Francis Jeremiah ngisithi machono wakwethu endabeni zethu lamhlanje
enina ukuqonqosela ukuthi vele injongo yama deposit boxes asiye ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lama safer ayijongani ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lokho singakuthi i vault yona vele njongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kanti ukubana kugcinakale ama-necklace la adulayo mhlawumbe legolide.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lazise kuzulu ukuthi isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela ulawulwa libhanga leli kusukela lamhlanje. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezalethwa kwele Britani uzosebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Idale lephalamende laphezulu ele-Senate seliphasise umthetho wakade usalulungwa owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni ese-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale lephalamende laphezulu ele-Senate seliphasise umthetho wakade usalulungwa owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni ese-Patriotic Bill. Lo mthetho yiwo othonisiswayo ngawo inzalo yeZimbabwe eziyabe zethetheswa icala lokuqoqa ukuvukela uhulumende loba ukukhuthaza amanye amazwe ukuthi afakele ilizwe izitsheziso zomnotho. Kathesi leli bill selimelele ukuthi lisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho uqobo. Abazafunyanwa belecala phansi kwalomthetho balakho ukugwetshelwa kulengiswa. Ingcwethi ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi lomthetho wephula ilungelo loluntu. Phansi kwalomthetho abanye njalo balakho ukujeziswa ngokuthathelwa ilungelo lokuvota loba ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli elizweni loba njalo ukuthathelwa ubuzwe babo i-citizenship. Ibhili le liphasiswe lanxa amalunga edale lephalamende yawamabandla aphikisayo abengavumelani lawo. Beliphikisa kanzima kodwa kuthe sokuvotwa behlulwa ngamavoti njengoba amalunga awe-Senate amaningi engawebandla elibusayo ele-ZANU-PF. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokwethulwa kombiko lo, isisindo sedola leZimbabwe sihle sakhuphuka saya ngaphezu kwenkulungwane ezinhlanu lengxenye, i-5700 zimdollars. Uqathaniswa le-dollar linye ele-Melika, kuthi izitolo lazo zahle zakhweza intengo yempahla. Unkosikazi Thandeka Dlodlo usomabhizimusi wakoBulawayo uncoma isinqumo sokukhitshwa kohlelo olomkambo we-auction system.
Isinqumo sokuthi ama-rates alandela ama-market forces ngisibona siqondile kakhulu ngoba besingeke sihambe siyethenga i-US lokuwoda ngentengo ephezulu sithi thina sesibuya sithengise nge-price ephansi besiyabe sesifikile kunjongo yokuthi singene kubhizinisi. Ngibona ngathi la ma-prices lawo sezama ukuthi beqansa kakhulu ngoba kuyabe sekungasela black market rate ebiyiwe kade silawula i-economy. Ngithi isinqumo lesi sizasenza ukuthi sisebenze kuhle sesingaselavalo lokuthi yathi uvuka kusasithole intengo isiqansile.
Unkosikazi Melody Mthupha isakhamuzi sakobulawayo uthi indlela osiphathelene abenza ngakhona kuyabaphambanisa bagcina besala bengelalutho.
Okukhona ngama exchange rate kubuhlungu ngoba nxa uholile kwi RTGS ukuthi uthole USD kunzima ngama rates akhona usala ungelalutho. Nxa sesikukhangelisisa sekungani kupolitical okuyinto kwakhona okuyinto futhi enzima njalo ebuhlungu kuZulu ongaholiyo i-US olithengayo kubosiphathelene. Abalama rates ajinja nsuku zonke njalo omunye lomunye uyabele rate yayo.
Umnumzana Ryan Siziba, umhlali wakobulawayo, uthi okwenze ukuba i-auction system ingasebenzi ikuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi afake imali yaphandle kwelizwe, kungakho uZulu ubesephephela kubosiphathelene.
Uhlupho ekade luvele lukhona ukuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi efake imali yangaphandle yaneleyo ku-auction system leyi, yikho abantu bebesilela ngokuthi behambe beyedinga imali emkambo omnyama. Obekuyikho lapho kuvele kutholakala khona imali, njalo abamabhizinisi abaningi labo bebesithi nxa bedinga imali leyi behambe beyeyidinga emkambo omnyama. Kube sokusiba labantu abaningi abayifunayo, yikho bekusenza ukuthi irethi ikhuphuke kakhulu ngoba uhulumente enganelisi ukuthi esuthise umkambo.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology INUST uthi ubuhle bokusebenzisa intengo elandela umkambo kuyikuthi kuzehlisa ukuthiyana kwentengo yokuthenga imali yaphandle ebhanga laleyi esemkambo omnyama, okutsho ukuthi umnotho welizwe awuseyi kulawulwa ngumkambo omnyama.
Imali yakithi nxa iqathaniswa la kwamanye amazwe isizathengiseka emkambo osemthethweni, ukuthi ukuthi amabhanga asezaba lelungelo lokuthengisa imali yamanye amazwe. Ubuhle balokhu kuyehlisa i-difference phakathi kwe-rate ese-black market le-rate ese-bhanga. Njalo kuzenza abantu benelise uyazitshintshela nje imali okusemthethweni bengasayi emkambeni ongekho emthethweni.
I-RBZ yethule umbiko izolo oveze izinqumo zokuzama ukulungisisa isimo sokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe kanye lomnotho welizwe. Izinqumo lezi sigoqela ukuyekela isisindo sedola sihlelwa ngumkambo, ukuvumela amabhanga ukuthi athengise imali yakwamanye amazwe ngentengo ehlelwe ngumkambo lokunye. Lokhu kuza ngemva kokuba idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa isisindo nsuku zonke ngesiqubo esethusayo, kuthi intengo ezitolo layo ikhuphuka njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuqhutshwe inkonzo yesikhumbuzo izolo yokunanza abantu abangamakhulu amane lamashumi amabili lasikhombisa 427 abadilikelwa umgodi owahle waba lingcwaba labo eWangi ngomnyaka ka-1972 ngoba kungiyasela maqinga okubahlenga kumbe okukhipha izidumbu emgodini wenkampani yeWangi Colliery abangamashumi amathathu lasithupha 36 kwakungabe emhlophe. Njalo esinye isihlobo sabo sibikwa sibuyile sivela eScotland ukuzonanza lolu suku lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende ezamankampani ehlukeneyo akugela eWangi Colliery kanye lemdeni yababhubhayo. Umfundisi siyaphambili Moyo wesonto yeLiving Christ Pentecostal Ministries International ungomunye owatshumayele kulombuthano ukuchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba kanye langesehlakalo lesi esaziwa ngokuthi iKamandama Mine Disaster.
Bekubuthene endaweni lapho okwabhujela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 kuJuni. Sikhumbula umonakalo lowayibulayo, njalo kunama-widows akwana 63 abangakanye abaphela ngomkabo esikhathi sena leso ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu, abantu besabelela bekholisa. Even i-Ministry of Mines was represented yikhona lenkokheli yeWangi Colliery Company ogoqela u-managing director, ubekhona lama-head of department athile abekhona. Konke kuhambe kahle, sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu laphiwa ngeColliery, lishiya layo kafithane ukuthi yini ekwenzelayo ama-widows la bekhumbula imisebenzi eyenziwa umngabo ngesikhathi sasebenza nale khampani. Kule amanye amakhampani ade abethe i-63 kutho ukuthi i-blanket for i-widow elikhona khona lapho. Thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi abangakhathazeki beshiya kumedi-chapter 11 ku-2023 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lisindiweyo ngeliphumuze ngelinikeze lithula. So thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isilithwana lapho.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakuthi ngamafithana ukuthi injongo yakhona ifezakele ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu izini nangesikhathi sebesenza i-tour right round endaweni yakhona. Abanye bebebuye bethwela ama-flowers ubona bejabulile bafaka phambana. One white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale babona umuntu etravela all the way from Scotland elanda kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo. Ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi kwesi sikhathi bathiyele nathi abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu ngoba ukuyethele nama-flowers iqala kade ukuthi uma ethike nawo khona le-Scotland elokho ekuhamba nawo ewathwele ezintegeni khonapho bamqakathekisa kakhulu. And ngithe ma ngixoxa naye kuthi yena abangani bakhe babaphuthelwa ngabazali ayithiwe yena directly wabuzela ngabazali kodwa abangani bakhe yebababhuthelwa ngabazali and ngaleso sikhathi yena wayele-5 years ona kuqakathekile ukuthi hhayi abuye yena azorepresenta abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
No, ukuthi ngomnyaka ka-1972 mhlaka 6 June ngo-10:25 kunezisebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdilimo omkhulu kakhulu. Izisebenzi lezabhutshukelwa ngomgodi zawelwa umgodi phakathi azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho. So yikho indawo le kwakhe kwayenziwa khona lapho kwafakwa kwakhiwa nje imiduli kwafakwa namatshe ama-tombstone imidulethe ngisa nje amabizo abantu wonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Colliery Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka 16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngumabhalane obona ngehlelo zamanzi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawa. Lizaxola-ke lapho lo bengungumfundisi siyaphambili Moyo wesonto ye-Living Christ Pentecostal Ministries International ongomunye wabatshumayele kumbuthano weKamandama Mine Disaster Commemoration. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezalethwa kwele Bhilithani yokuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshe ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Abangelamsebenzi sokuzamele babuyele eZimbabwe. Uhulumende weBhilithani wavumela abaqhatshi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-Certificate of Sponsorship, COS, ebavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasibanda.
Eminyakeni yemibili edluleyo abantu eZimbabwe baphakame njengesafungizane belubhekisa eNgilandi besiyafuna umsebenzi. Abaqatshi abaningi bebebhatalisa imali ezesabekayo kulabo abafuna ukuya kulelo lizwe okwenza abaningi babanjwe ngamandla okuthengisa izifuyo, imota lezindlu ukuthi bathole imali yokubhadala laba bantu abaqhathayo. Uvayelo Moyo ngomunye obabhadala inkulungwane ezithile zama-pounds ukuthi afinyelele ukuya eNgilandi.
Ngababhadala 5,500 pounds ukuthi bangilungisele sponsor ngafika ngasebenza kodwa babethatha half of umholo wami bethi agency fee. Khathesi akusela msebenzi and ngisebenza ama-hours amalutshwana ngikhonde ukubhadala i-rent. Ngisiza la umama wathengisa e-2 rand zephumula and I don't know ngizayenzani even if I go back home.
Unkosazana Thabile Mabena uthi babuhlungu ngento abayenzwa ngama agency.
Umuntu akutshele ngokuthi akala ma hours, wena ku contract kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele usebenze amahola ayi 40. Umuntu adlale ngawe engakunikezi ama hours amaningi. Indaba edabukisa inhliziyo ngoba abantu bahlukumezekile.
Omunye ola agency yakhe yokuqhatsha izisebenzi edolobheni lelizwe unkosaziphathi Hadebe uthi abanye bakhe bayona.
Mina ngingomunye wabaphathi ngaletha abantu. I'm sorry to say mina kunzima kimi ngoba abanye ngibona umuntu uhluphekile ukuthi you are the only hope. Ngikhuluma nginje bakhona ababili abasemaphepheni ababoshiwe abaphuma kithi beletha abantu ngoba bengenamsebenzi. I-greediness abaningi bazadilikelwa litshele.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sibusiso Mabuza we-Christ Healthcare edolobheni le-London uzonde kakhulu ngokwenziwa ngamanye ama-recruitment agencies.
Etheleni umuntu ukuthi ezodubeka kanje ngoba ufuna ukuthatha imali e-home office lapha ukulokhu udlalisa ilokhu zenu. Uthatha imali futhi ebantwini bona laba basekhaya bekubhadala ko-5,000 ukuthi azohlala esitradeni umntanabantu engasebenzi. Akulunganga lokhu. Athe selisibonisele thina senza izinto kuhle. Selisibonisele. Kubi.
Umnumzana Thamsen Ngampofu we-Bradford uthi abanye babaqhathi laba bagcwele inkohlakalo.
Abantu basekhaya bathatha abantwana ekhaya babalethe lapha kungelamsebenzi bababhadalisa izimali. Babagcwalise babanganikeza imisebenzi abantwana sibeze befuna ukubuyela emakhaya. Abantu bangkhona ngabantu abane-corruption sebethatha zisezinto eziphuma emthethweni sebemotshela abantu abaningi abantu abanama-companies arana kahle. Ukhangela thina njengoba sinje siyathola wona amala kuzona kodwa ngeke size silethe abantu ma imisebenzi ingekho.
Omela amalungelo oluntu njalo engu Equality, Diversity and Inclusion Officer esebenzela idolobha le-Brighton umnumzana Ndaba Ezinhle Gulu Sibanda uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi baqaphele ogulova bebhilithane.
Abafowethu labodadewethu labantwa bethu betshiya inkinga zeZimbabwe and in so doing basuka ngezikwerede, abanye sebesuke bathengisa izindlu, abanye basuke bathengisa imizi, abanye bathethe yonke the whole savings abalazo empilweni zabo balubhekisa ngangapha bekwazi ukuthi hayi ngizafika ngangapha ngisebenze gadalala ngikwanise ukubhadala izikweleti zabantu. Yikuthi alibana lizakwenza la ama-decision kakheso okuquphuna izimuli lisiza ngapha lidingisise liphenyisise lenze lokho abakubiza ngesilungu bathi bona i-due diligence.
Ukwazana Sihle Dube ligqwetha elisebenzela edorobheni le-Manchester kuthi labo abangasela msebenzi bayakhona ukudinga eminye imisebenzi kwezinye indawo behlukane lama-recruitment agencies abo.
Bengahlala bengayenzi lutho. I-home office eventually iyakhansila amavisa abo and kagcina bebuyela ekhaya. So what they can do is khona lapha e-UK akhona ama-agency i-role yangkhona abatshintsha kiyo engasiye le ekulist emsebenzi edingakala e-UK. They have again to update i-home office budget hayi nasesifuna ukutshintsha from i-role lay to i-role lay.
Ugata lwendaba zasekhaya kwelebhilithane i-home office yalile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe bazabopha bonke bephula umthetho. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yatshela lebhilithane ukuthi lingasaqhashi izisebenzi ezivela eZimbabwe lamanye amazwe ukuze lilondoloze ezempilakahle kulelo. Okwamanje kumnyama phambili kumnyama emuva kuzalwane zeZimbabwe ezifuna ukuyasebenza kwelebhilithane. Ngimele e-Studio 7 igama Jesus Band.
Kulo munye mama waseZimbabwe osehlala kwele South Africa ophakathi kosizo lukhulu ngemva kokufelwa ngabantu bakhe ababili bebulawa ngumkhuhlane wesifudo esekholera. Uthuso Kumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Unkosazana Sichelesile Ncube ohlala elokishini leHammarskraal phandle kwedolobho lePretoria uthi nxa eqala ukukhuluma ahla qale ngokuhlengezela inyembezi kwazise udabuke kakhulu emoyeni wakhe. Lokhu kulandela imfa yabantwana bakhe ababili ababulewe ngumkhuhlane wekholera osubulela abantu abafika amachumi amabili lesithupha 26 kwele South Africa. Uthi bekungolwesine mhlaka 17 kwenkwezi ngesikhathi etshelwa ngabanye abantwana abebelele lengane yakhe uMavis Ndlovu oleminyaka eyisikhombisa ukuthi uyagula kakhulu. Ngaleso sikhathi wahle wamgijimisela eklinika yeThemba lapho abafika bamdlulisela khona esibhedlela seJubilee.
Ejubile wafaka umbhedeni wayebathi mina ngiphume ngahle ngaphuma so basala bodwa wamuyibheka wafaka usijeni ngahlala bathi sebamnika umbhede aceda umnika umbhede ngihlala la ngihlala la bathi ngimphuzise umeleka umphuzise umeleka ngo-4 umntana sishiya katshona.
Kuthe ke nxa esefika endlini wathola abantwabakhe ababili bezidlalela labanye abantwana. Uthe ebusuku ingane yakhe uTheki Ndlovu oleminyaka esithiyagalolunye wavuka esedethwe isisu ikhanda njalo esetshokoza. Yena ke baqala bamgijimisela kubaprofethi okulapho abathola khona isixwayiso sokuthi bamuse esibhedlela.
Sahlasa esibhedlela eThemba Clinic, sifika eThemba Clinic wafaka ama-3 kuphela sahlala ngo-12 naye ashona.
Nkosazana Ncube uthi uselala ebuquthile ezibuza ukuthi yindaba ehlelwe isilingo esikhulu kangaka. Lobanje kuthethe isikhathi sokuthi bathole imali emingcwabo yomibili bangcwatshiwe kwele South Africa abantwana bobabili. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle esabelweni seGauteng sezixwayise izakhamizi zeHammarskraal ukuthi zingaqali ukunatha amanzi aphuma empopini kodwa basebenzise alethwa zimota zekhansile ngemva kokwabelisa. Umeya wedolobho lePretoria esibizwa njalo ngokuthi iTswane, uMnumzana Silas Brink, uthi ingcitshi zilokhu zisacwaninga ukuthi ngambe umkhuhlane wekholera lo uqalwe yini ngaphi ngenxa yani.
Well, it's incredibly frustrating because
we as a pizza lati uthi ivelaphi ngoba sesihlola amanzi aphuma ezimpompini amanzi asemadamu lendawo yokuhlanza amanzi akule indawo kodwa zonke lezo ndawo azilawo amagciwane e-cholera.
And all of them have tested negative thus far.
Kodwa izakhamizi zeHammarskraal zithi i-cholera ivela ezimpompini njengoba sekule minyaka bexwayisa iziphathamandla ukuthi amanzi angcolile ayanuka njalo abezibhinqi ezibonakala njengengcikeza ephuma ezambuzini kodwa bangalalelwa. Bakhona ke abanye abathi mhlawumbe yeza lezizalwane zeZimbabwe loba ezeMalawi ezihlala kuleyo ndawo njengoba lamazwe abevele selezehlakalo zekholera ngesikhathi qhamuka kwele South Africa. Meletro 7 ePretoria kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibike izolo kubana kasikatholi ubufakazi obupheleleyo wokuveza ubana ngubani sibili ukuthi nguye ophosele ibhomba elibhidlize idamu elikhulu laseUkraine elilesitshisa amandla kagetsi phakathi kwamasotsha akwele Russia loba awe Ukraine njengoba amazwe omabili ephoselana ephilayo. Unobhala obona ngobudlelwane beleMelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uhlale phansi ekhulumisana lomkhokheli wawele Saudi Arabia uPrince Mohammed bin Salman namhlanje. Lezi nkulumo bezigxile ikakhulu ukungahlaliseki komumo kwele Yemen, ukufuthelana phakathi kwele Israel lele Palestine, umumo wele Sudan, kanye nje lezo kulondolozwa kwamalungelo olubuntu kulomhlubulo. Inkokheli yohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokulwisana legciwane lengculaza e-National AIDS Council isekwethekeleleni kweleBotswana ukuyafunda ngenhlelo zokumelana lokumemetheka kwegciwane lengculaza ele-HIV ngesikhathi amazwe omabili elokhe elenani eliphezulu labantu abaphila laleli gciwane. Intathele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula ele NAC
Elizabeth Sebotswana okweviki lithi lilesifiso sokufunda ukuthi le Botswana liphatha njani inhlelo zokulwisana legciwane lengculaza. Okhokhela leli qula umnumzana Raymond Yeke uthi bafisa ukuthi kusiya phambili i-NAC ibe ngekhangela eminye imikhuhlane atsho igciwane lengculaza kuphela.
What struck us also more was the transition of NACA, which is something that we are.
Okunye okusikhangileyo ukuthi la kwenza njani ukuthi liyenze inhlanganiso yenu ukuthi ingakhangela igciwane lengculaza kuphela kodwa ikhangele leminye imikhuhlane ikakhulu engathelelwanayo.
Okumhlanganiso kahulumende weBotswana ebhekane lokulwisana legciwane lengculaza eye-National AIDS and Health Promotion Agency, umnumzana uNtiretse Letlhale uthi uqakathekile ukuthi amazwe omabili adinge indlela angamelana ngayo le-HIV.
The fact that you came all the way from Zim to Botswana doesn't mean that we hold anything different from what you do. It's just a matter of us.
Ukubuya kwenu ukuthi thina singcono kulani ukuthi singafunda komunye lomunye. Yebo sesihambe isibanga ekunqobeni igciwane lengculaza kodwa lathi singafunda yini.
OweZimbabwe useHabron Nkosazana Sindiso Sibanda uthi ukusebenzisana phakathi kwamazwe omabili kunhlelo zokulwisana le-HIV kuqakathekile.
Uma sikhangela eziphathelane lomkhuhlane we-HIV and AIDS, siyananzelela ukubana ilizwe leBotswana seliphumelele kakhulu kwezinye indawo ezifana le-mother to child transmission kanye lokuthi abantu abaningi sebengene kuhlelo lokuthesta lokunatha amaphilisi esithi ngama-ARV. Ngombono wami, iZimbabwe ingafunda okuningi elizweni laseBotswana phezu kwenhlelo ze-HIV.
IBotswana yaphiwa isicoco inhlanganiso ebona ezempilakahle umhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization, WHO, phezu kwemizamo yokumisa ukumemetheka kwegciwane lisuka kumama ozithweleyo kusiya kusane. Kodwa unkosikazi Sibanda uthi sekuqakathekile ukuthi ukhangelwe eminye imikhuhlane efana lethukela, ukumpompa kwegazi okuphezulu lenye ngoba layo ilimaza kumphakathi njengegciwane le-HIV.
Njalo kuyakhuthazeka ukuthi abe-National AIDS Council abeZimbabwe babuye elizweni leBotswana ukuzofunda esithi ngesikhiwa benchmarking, bafunde ngokulwanisa umkhuhlane we-HIV. Ngoba eBotswana abantu abaningi sebephumele ngaphandle, sebehamba bekhululekile ukuyathesta, sebezinathela amaphilisi bekhululekile. Kunganceda kakhulu uma abantu beZimbabwe bangabuya bezofunda.
IZimbabwe leBotswana zingamanye amazwe alinani liphezulu labantu abaphile legciwane lengculaza kodwa azama ukufaka inhlelo zokunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Amazwe omabili asezaqala ukuba lejekiseni lokuhlaba abaphile legciwane lengculaza bephume ekunatheni amaphilisi awe antiretroviral wona anathwa nsuku zonke. Ijekiseni yona iyabe ithathwa kabili ngomnyaka njalo kuzabe kuyindlela yokuthi abantu bengaphumi endleleni yokulandela ukwelatshwa. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 eSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labalamaphepha aweZimbabwe exemption permits aphelelwa isikhathi ekupheleni kwayo nale inyanga mhla ka 13 Nhlangula. Sebedlela evalweni abalamaphepha la abadinga amatsha ukuhlala lokusebenza kwele South Africa. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili bakwethu ngohlelo lwethu olwezindaba. Kodwa singekehlukane wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sezizahlelwa yikusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Iningi lezizalwana zeZimbabwe ezalethwa kweleBrithani ukuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.